sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 28 zibandlela 2021 Praxitus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
We must be careful not to flatten the economy in our bid to flatten the curve. Lockdowns are not meant to be permanent solutions or a one-size-fits-all. There is need to create a lockdown exit strategy, but also a lockdown strategy that is viable and that is peculiar to our own circumstances.
Mkokeli we-MTC Alliance, uMnumzana Nelson Jamisa, uthi kungcono ukulandela indlela ezithatha isikhathi esifitshane sokuba abantu bahlale emakhaya eze COVID-19 lockdown. Kula lezo ezithatha isikhathi eside.
Abantu bathwele nzima ngamanzi, akula amanzi aphumayo lapha empompini. So abantu kathesi ukuthi bathole amanzi ukuthi bakhongozele avela ezukwini. Bona la abakhongozele ama-asbestos.
Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngodubo olukhulu lwamanzi, lanxa izulu lisina elizweni jikelele lonyaka. Ebantwini abahlolwe batholakala bele COVID-19 izolo abangamakhulu amathathu 300, abalikhulu lane babo 104 ngabe eHarare. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. IHarare yiyo elokhu ikhokhela ngokuba lenani labantu abafunyanwa bele COVID-19 eZimbabwe. Ebantwini abahlolwe batholakala bele gciwane leli abangamakhulu amathathu 300, abalikhulu lane babo 104 ngabe eHarare. Kunje sebezinkulungwane ezidlula amashumi amathathu lambili 32,304 asebeke balaliswa yilo mkhuhlane, kodwa basila sebezinkulungwane ezidlula amashumi amabili lane lantathu 23,687 wabulala abedlula inkulungwane iyodwa labalikhulu 1,122 elizweni jikelele. Kusukisela ngombimbitho nyakenye uhlasela eZimbabwe, ezwekazi le-Afrika i-COVID-19 ihlasela abantu abayizigidi ezidlula ezintathu lengxenye 3.5 million, yabulala inkulungwane ezingamashumi phose athoba munemunye 87,937 emhlabeni jikelele. Sebeyizigidi ezidlula ezilikhulu 109 million ababanjwe ligciwane leli, labulala abedlula izigidi ezimbili 2.2 million. Elemelika yilo elikhokhela ngokuba lenani eliphezulu labantu asebehlaselwe yi-COVID-19 emhlabeni jikelele. Asebekuzigidi ezidlula amashumi amabili lanhlanu 25.6 million. Yabulala inkulungwane ezidlula amakhulu amane 429,230. Umkhokeli we-MDC Alliance, uMnumzana Nelson Jamisa, uthi kungcono ukulandela indlela ezithatha isikhathi esifitshane sokuba abantu bahlale besemakhaya eze-COVID-19 lockdown kulalezo ezithatha isikhathi eside abantu bezivalele elizweni elilomnotho ophethwe ngabazisebenzayo. Intethelezindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekupheleni kwengoma yelizwe eyayihlatshelwa kudala, uJamisa uqale ngokuthatha umzuzu wokukhumbula abalahlekelwe yimiphefumulo bebulawa yi-COVID-19. Embikweni wakhe oqakathekileyo awethulele uZulu enkundleni yokuxhumana eyebulenjini eFacebook phezu komkhuhlane we-COVID-19, uJamisa uqale ngokubonga uZulu weZimbabwe lasemazweni ngomsebenzi omkhulu wokuthengela izibhedlela usizo lwempahla edingakalayo. Wabonga njalo labakuhlangothi lwezempilakahle athi basebenza gadalala ukusiza abagulayo lanxa bengelayo impahla eyanelayo yokusebenzisa. Abanye babo sebehlaselwa yi-COVID-19 kuthi abanye belahlekelwa impilo. Uqhubekele phambili uJamisa esithi indlela elandelwayo elizweni ingasoke yasebenza ngokwaneleyo ukuvimba ukumemetheka kwaleli gciwane, njengoba inengi libanjwa ngamandla okwephula iziqondiso ezabekwayo ikakhulu abaphila ngokuzisebenza.
We must be careful not to flatten the economy in our bid to flatten the curve.
Kumizamo yethu yokufuna ukuqeda udubo lomkhuhlane lo, kumele senze lokho sinanzelele ukuba kasibulali umnotho wethu. Lindlela yokuhlala emakhaya ye-lockdown kasiyo ndlela kuphela engasetshenziswa ukuqeda lomkhuhlane. Kumele kudingwe ezinye indlela ezingasetshenziswa ezisebenzelana lesimo esiselizweni lethu.
Emazwini akhe kungcwatshwa amaqhawe amathathu eNational Heroes Acre ngolwesithathu obengumhlonitshwa kulo mngcwabo. Umsekeli kamongameli uretired General Constantino Chiwenga uthe iCOVID kayikhethi ukuthi ihlasela bani.
The fight against this pandemic does not allow for us to choose who to walk.
Kakukhangela ukuba sihamba lobani, sisebenzisana lobani, ngumkhuhlane ololunya. Lapho sidinga indlela zokulwisana lalo umkhuhlane. Lapho odlula khona uchiya kulusizi kuphela, kodwa sizowunqoba kuphela lomkhuhlane njengesizwe. Kunje uhulumende uphakathi kokudinga imithi yokwelapha lomkhuhlane edingakalayo.
For this pandemic.
Okugcizelelwe ngenye ingcwethi kwezempila kahle uDokotela Gary Shaba.
Uliqiniso ukuthi umkhuhlane lo awukhethi muntu. Sonke sisengozini yalomkhuhlane, ngokunjalo kumele sihlangane sincedisane ukuthi siwulwise umkhuhlane lo.
Uhulumende uthi uphakathi wokukhulumisana laba kwamanye amazwe ukuze ilizwe litholiswe lalo imithi yokwelapha lomkhuhlane, njalo ekhangelele ukuba lokho kuyabe sekufezekile enyangeni ezimbalwa ezilandelayo. Kodwa uMnumzana Chamisa uthe uqakathekile ukuba eleZimbabwe kanye lamazwe awezwekazi le-Afrika asebenzisane lengcwethi zawo kwezempilakahle. Kudingwe indlela zokutholisa abalolwazi imali yokuthi benze inhlolisiso ezijiyeneyo. Kudingwa indlela zangekhaya zokulungisa leyo mithi, hatshi ukuthembela kwabakwamanye amazwe ukuba benze lokho sikhathi sonke. Isimo esiselizweni uChamisa uthi sidinga ubukhokheli obuzokhokhelela ekuthini kulandelwe ndlela bani kwezokulwisana lalo umkhuhlane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Izibhedlela zikahulumende zibikwa zilokhu zithwele nzima empini le-COVID-19 kungenxa yokusilela kwempahla yokusebenzisa kanye lezisebenzi zezempilakahle. Lokhu kwenzakala lanxa uhulumende esithi useqhatshe abongi abatsha ngenjongo yokwengezelela inani labavele bekhona ezibhedlela zonke zelizwe. Okuningi ngalolu daba sukuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhubeke lomnumzana Anthony Majongosi, isikhulumeli senhlanganiso yelwela amalungelo abongi eZimbabwe Nurses Association esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals.
Salona nazali, ivizo lami ngu-Anthony Majongosi omongi, ngilapha e-United Bulawayo Hospital, ngimelela amanesi lapha kobulawayo. Uthi ngifuna ukukhuluma le ndawo yegcukwane le-COVID leyana. Ngiyabona ukuthi kathesi ama-numbers abantu bayabanjwa igcukwane ayakhwela kakhulu. Kathesi even i-warden yathi i-COVID ward i-battle memorial block kugcwele ama-patient ale-COVID. Kodwa siyabona futhi kunjalo kuyabangela ukuthi i-UBH yonke even amanye amawadi ayalalisa abantu abagulayo bangela umkhuhlane, bayakhwanisa kubanja umkhuhlane lo. Le ndawo yokuthi i-PP ikhwanele iyatholwa khonako kule COVID ward, amanye amawadi i-PP ayikhwananga. Njalo kuyabangela ukuthi ama-health workers le amanesi la ama-friendly workers abanye umkhuhlane, siqine umuntu wonke ubanje umkhuhlane igcikane leya.
Sizwile uhulumende esithi uza deploy abongi labongikazi esibhedlela se-UBH Mpilo eDon Grove lezinye eHarare. Liyababona yini bebuya abanye, njalo liyenela yini ukuthi lisebenze ngemfanelo?
Kathesi kathi bayavula i-Thorn Grove Hospital le ekusileni. Kodwa kathesi i-ekusileni ngiyo ngibone kathesi iyathola ama-patient abalitshwani ukuthi siyanjele ukuthi imikhuhlane ungakhubeleka phambili uspread. Kodwa amanesi ngibona ukuthi amanesi amalutshwane futhi le ndawo, ukuthi amanesi abuyabe amansha abalutshwane futhi. Kodwa amanesi ahamba ithunuku afakwa eThorn Grove neyokusileni avele e-United Bulawayo Hospital. Kathesi i-PP siyabona ima-warden lawa ale mkhuhlane ale gcikwane, ala ama-patient ale gcikwane i-PP ikhona. Kodwa sibona ama numbers abantu bale gqigani ayakhwela kathesa.
Umnumzana Anthony Majongosi isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo abongi eyeZimbabwe Nurses Association esibhedlela seUnited Bulawayo Hospitals ubexoxa icingweni losithandekile emhlanga weStudio 7. Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngodubo olukhulu lwamanzi lanxa izulu lisina elizweni jikelele lonyaka. Iningi seliphila ngokukhongozela amanzi ezulu ngoba impompi ezidonsa amanzi zingasebenzi kakuhle kanye lenhlupho ezibhekane lomunicipal walelo dolobho. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Izakhamizi eziningi zakoBulawayo seziphila ngokukhongozela amanzi ezulu lokuyalayinela amanzi ezibholaneni osekuchiye iningi liphila nzima loba nje amadamu eselamanzi enelisa ukunathisa idolobho leli. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Mehluli Ndlovu ufakaza ngokuphila kwabo ngamanzi okukhongozela.
Hey, udaba lwamanzi lunzima lukhuni sibili abantu bathwele nzima ngamanzi. Akula amanzi aphuma lapha empompini. So abantu kathesa ukuthi bathola amanzi ukuthi bakhongozele avela ezulwini. Bona la abakhongozele ama-asbestos. Yikho kuphela okukhona ukunceda abantu. Aphuma empompini akula kunzima. Kunzima ludubo silolusebantwini.
Esinye isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Nomalanga Gumede uthi ucine ukuthola amanzi empompini nyakenye.
Ngibhekane lodubo lwamanzi. Amanzi siyawathenga kodwa bese kusiyabuya ama-paper esithi bafuna 600. Thina lokho esiwagcine mid-February amanzi. Asikwazi iwaphi esiwajajiweyo.
Isakhamuzi semzini wePhumula unkosikazi Nobuhle Moyo uthi kudala bawagcina amanzi aphuma empompini.
Udube silalo ngolokuswela amanzi. Amanzi kasila ngapha ePhumula East. Ibhawuza noma ingazibuye kuyabe kuqokozela azake siwathathe ezimpompini vela siwazi amanzi. Simangaliswa ngamabhili sicela uhulumende angenele indaba zamabhili labuyayo singalamanzi sithini ngawo.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube yena uthi kusobala ukuthi udubo lwamanzi sokudibene lokungabuthwa kwezibi kuzadala ukuqhamuka kwemikhuhlane.
Ingozi esiyibonayo ngokungavuthwa kwezibi inkulu kakhulu ngokuba kuzazaleka khona imikhuhlane le ehambisana namanzi. Ikakhulu ngalesi sikhathi sezulu kuyatholakala kakhulu imikhuhlane njenge-dysentery cholera leminye njalo ethwalwa ngamanzi. Ngakho ke kuqakathekile ukuthi i-council ilungise masinyane lezi sebenzi zayo ukuze izibi zibuthwe kungaze kwanda ingozi engacini ibulela abantu abanengi phakathi kwedolobha lakoBulawayo.
Amanzi aqhubeka esilela ukufika kuzakhamizi zedolobho lakoBulawayo loba nje izulu lisina amadamu eselamanzi enelisa ukunathisa uBulawayo. Umunisipala wethule umbiko othi umsebenzi wokulungisa impompi ezidonsa amanzi obiza inkulungwane phose ezingamashumi amathathu zamadola usuke waphazamiseka osekubangele ukuba ikhansili yehluleke ukutholisa uzulu amanzi malanga onke. Umeya wedolobho lakoBulawayo umnumzana Solomon Mguni uchaze ukuba imisebenzi yekhansili isiphambanisekile nge-lockdown kanye lokumemetheka
kwe-COVID-19. Dorobho ngkwakhe yena okumkhuhlane lokubese kumphethe kutho ukuthi namanye ama-department affected ngoba baningi aseke babamba lo mkhuhlane baya kuma-quarantine ukuze baphephe. Kunjalo kuyaba-affecta kakhulu kuyaphambanisa ihlelo zikamasipala ngoba abantu emsebenzini babalutshwane singakhangeleli nje laba abenelisa ukusebenza basezindlini lalaba abamele basebenze besemsebenzini besebenza emsebenzini ukuthi izibi nokunye okuningi. Kutho ukuthi nxa kuwukuthi basebanjwe lo mkhuhlane abasenelisi ukuzosebenza.
Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ula Live Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela ubunzima obubhekane labesifazane ngalesi sikhathi iZimbabwe ilwisana lokumemetheka kwe-COVID-19. Okwamanje wothi sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ijale lesenethi kwele Melika lizaqala ngenyanga ezayo ukuthonisa kwaye ngumongameli uMnumzana Donald Trump amacala oguqela ukuthi wathutshezela umvukela kwele Melika. Abokubandlela ama-Republicans bathi akukho emthethweni ukuthoniswa kukaTrump, kodwa abakubandla elibusayo bathi kumele uTrump avinjwe lokuthi angene esikhundleni sikahulumende impilo yakhe yonke. Abantu kwele Sudan batshengisela emigoqweni begonona ngokukhuphuka kwentengo yesinkwa lokunye. Sokule minyaka emibili basusa kwaye umongameli uMnumzana Omar al-Bashir esikhundleni sikamongameli. Umongameli wakwele Tanzania uMnumzana John Magufuli uthi akumelanga abakuhlangothi lukahulumende olubona ngezempilakahle begijimele ukuthenga ijekiseni yokuvimba umkhuhlane we-COVID-19 ngoba inakho ukubulala abantu.
Iningi lithi ukukhuphuka kwenani labantu ababulawa yi-coronavirus kanye lababanjwa lomkhuhlane kulezi nsuku kuveza sobala ukubana uhulumende kayiqhubi kuhle imizamo yakhe yokulwisana lalo mkhuhlane. Ngeviki edluleyo kufe abaphathitambo bakahulumende abathathu ababalisa unkosikazi Ellen Gwaratsenba, uSibusiso Moyo lomnumzana Joe Biggie Matiza. Lamanye yamalunga ezanu-PF aguqela umnumzana Paratsa Izimondi. Abanye bathi ukusilela kwemishina lemithi yezibhedlela yikho okwenza umkhuhlane lo ubulale abantu ngobuningi. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo uxhume ilunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawule lelunga leMDC Alliance umnumzana Edwin Dlovu onguye osungula lengxoxo.
Kuyadanisa kakhulu okwenzakalileyo sikubona kusenzakala ke kuvikela iphelileyo nje lokuqhubeka kusenzakala ukuthi ke iziphathamandla zikahulumende eziningi ke zitshonile ngomkhuhlane nalo we-COVID-19. Ikanti ke nje labantu jikelele labo sibona ke bebhubha njengoba sebedlulile ke inkulungwane abantu abathethwe lesi sifo. Kuyadanisa ke kuyatshengisela ukuthi uhulumende weZANU-PF uhulumende kamnanga akazilungiselelanga, akazange alungiselele ukwenqabela kumemetheka ke kwalolu gubhane. Njalo okunye okudanisayo ukuthi uhulumende uyamemezela ke atshele uZulu ukuthi uZulu kazibambe, uZulu kaziphathe, uZulu kazame ukuhlala emakhaya. Kodwa ke zona iziphathamandla zikahulumende ziyabonakala emakhasini obulembu lapha lakubo-social media ke besenza amaphathi ke, yikho lapho sibona ingane bathelelana khona ke leli gcikwane ke elimemethekayo bese ligcina ke libabulala. Kukhanya ke abakukhulumayo abakutshela isizwe kaye kusikho bona abakwenzayo njengobukhokheli belizwe, kabalead by example.
Bayakhuluma abantu babagawule bathi ukufa kwabantu abedlula inkulungwana abagoqela iziphathamandla zikahulumende esibone zibhubha buthumuthumu ngeviki edluleyo ukuveza sobala ukwehluleka kukahulumende ukuphatha kuhle lumkhuhlane. Ungathini ngalokho?
Baba Nkomo, akusilo qiniso lelo ukuthi uhulumende sehlilekile. Uhulumende ulemizamo njengakuqala ukuqala i-corona iqala ukuthi lockdown yakuqala. Uhulumende ulwisile sini kwazi kwaba sesibangene sihle ukuthi umkhuhlane we-corona wehla kakhulu. Labantu basila laba babanjwe i-corona. Into nje yonakele ukuvulwa kwamabhoda laphana, sokuvulwa amabhoda umkhuhlane wasungena kakhulu. Kubangelwa ikuyini futhi kuyokuthi abantu ama companies athize ayitest abantu labo ama individuals ama test abantu babesenza ama fake documents. Bevumela abantu abale corona ukuthi bangene ba cross ama border betshengisa incwadi eze fake, kanti kuhamba abantu abale mkhuhlane lo. Umkhuhlane omemethekile kakhulu, ngakho ke kathi ebangene sisikilo umemetheke kakhulu, ubonisile ngokubulala lapho kuqase kwethu kusukusethusa kakhulu abantu ukuthi ibanga lokufa seliphezulu. Ngokunjalo uhulumende kathi selethile futhi lockdown and uyayilandelela futhi ukuthi amapolisa akababophe abantu abangalandeli umthetho ye World Health Organization yezempilakahle ukuthi abantu bazi bavikele emkhuhlaneni bavikele labanye babo emkhuhlaneni lo ngokunjalo uhulumende uphakathi komsebenzi lo omkhulu ukuthi ebone ukuthi uyacindezela umkhuhlane wecorona ukuthi ungamemetheki phakathi kwelizwe imizamo yonke yenziwa nguhulumende le
Uhulumende babandlovu uthi uphakathi kokukhulumisana leRussia leChina ukuze athenge ijekiseni yokwelapha umkhuhlane lo njalo uthi imali yokuqhuba lomsebenzi ulayo yebo ubona kuphumelela mpela kuhamba kuhle etholakala amajekiseni
Kungaba into enhle kakhulu ke nxa lawo majekiseni ke engatholakala eChina leRussia abuye asize abantu ke kulo mkhuhlane ke osungumbhuqazwe kungaba into enhle kakhulu kodwa ke uhulumende ke wezana uphefu uhulumende kamnangagwa kase samthembi thina njengezizalwane zeZimbabwe akukhulumayo lakwenzayo kusuka kuchiyane kwehlukane kakhulu kasikwazi njalo ukuthi ke uzenelisa ukuthi imali ayikhipha ebhadala na njengoba enguhulumende thanda izikwelede imali ebakhona bayisebenzisa ke ezintweni ezingancediyo singathi thina abalama misplaced priorities bangabantu abajayele ukunwaya lapha okungalumi khona yikho ke kasikwazi ukuthi bazanelisa yini ukuthi bayibhadalela ke lawo manje ekuseni ukuthi abuye nxa bengabhadalanga kutsho ukuthi babe sebengabantu asebeza khulumisana la i-AU labo China labo Russia bezama ukuthi bakwelede njengenhlala yenza singazi ukuthi bazavunjelwa yini bazasiphiwa leso sikwelede bangabantu esingasabathembi kodwa ke nxa engatholakala lawo majekiseni anganceda kakhulu isizwe into esingayithokozelela yena leyo
baba gawule
uhulumende ulomlando wokukhangela ukuthi abantu baphile ungumlando kahulumende lo ukuthi abantu baphile ezweni uhulumende langa imali sikhala ngemali ukuthi imali kayikho kodwa eyomuthi nalo ukuthi abantu baphile uhulumende ulawo njengalokho ukuthi ukuncedisa inhlelo zokuthi abantu bathole ukudla abantu bamele baphile yebo phela ezinye izinto ziyasihlupha kodwa uhulumende uyakhetha ngithi ipriority yakuqala kathi entweni zonke ukuthi abantu basinde emkhuhlaneni wecorona lo osumemethe kumhlaba wonke ngokunjalo amazwe njabo America lawo aze vaccine lawo bani analathuthuke kakhulu amazwe yaseqalisa ukuthi ehlaba abantu uhulumende laye kunjalo umkhuhlane lo unkomo show wethu azanguqhamuke khona eZimbabwe waqhamuka khona ngale makhiweni so ngawo ke kubele uhulumende lalabo abanye abafisa ukusincedisa basincedise emzameni kahulumende le kodwa imali izaba khona kade kungayihlula njalo imali bekhona enhlelweni ezinye kuthi entweni eqhakathekile kangaka uhulumende bese sehlile ukuthi imali bekhona uhulumende utsho kuumlando wakhe ukuthi kumele akwenze khonoko njengoba uhulumende ndisithi ukuthi uza kwenza ukuthi umongameli ukhulumile ukuthi akuza mele ukuthi kukhangelwe amadokotela asuthiseke kuhlolisisa ukuthi kambe injection efanele abantu yipi engalimazi abantu ezayenza abantu basinde baphile
umnumzana believe gawule lilunga lezano PF lizwe njalo umnumzana Edwin Ndlovu olilunga lebandla le MTC Alliance Abantu abaningi bathi ubathwalise nzima umkhuhlane we-COVID-19. Wothi ke sike sizwe bekhuluma ngawo ngoba umemetheka okwethusayo eZimbabwe.
Khulumayo nguDube ngilapha eBotswana la. Hayi lunzima sesaba zake sibone umkhuhlane onje thina silokhe saba sakhulayo. Lo siyawesaba uvalile wavalela wonke amabhoda wavalela izisuntu kodwa mna engicelisayo kuphela asilandeleni khona lokhu abakutshoyo abaphathi sifakeni amamaski umkhuhlane lo uyaqeda lingathi libone uqeda amaminista uqeda ini awukhethi mhlobo mina engisicelisayo kuphela ukuthi lapha elikhona ngezindawo hlobo zami amamaski logezi izandla amamaski livumele ama lockdown akhulunywayo liwavumele kakhulu lihlale lawo lingabhodi ngale ti he njengabanye bathi he ngale sasetshwala sesiyanga ikho lapho elizathatha khona lokho kuyinto lina kuphela engicelisa kulona ukuthi umsebenzi ukho unyekho noma ukhona kodwa vumela i-lockdown enaleyo
linjani hlobo zami hayi siyaphila Yilo nje ugubhane lolo lusithwalise nzima. Asazi bakithi uthi uNkulunkulu ngapi, angasibona sizwele phakathi kobunzima obungaka obuhlangana labantu bakhe.
Baba ukhumalo la eGoli. Hey, uvalelwe ezindlini wokunye nje into ebuhlungu kangaka, amabhoda avaliwe. selokhu sagcina ekhaya kunyaka ophelileyo. Kuze kube imanje abantwana sibazi ukuthi bawuphila njani bengasazi abazali babo. Mina-ke njengamsenginonyaka wonke impela bengizitshela ukuthi ngizoya ekhaya ngoJuni kanti kuyovalwa ngoMashi ngingakayi ekhaya. Kuze kube imanje-ke hawu Nkosi yami hhayi kubuhlungu.
Labo bebengabalaleli bomsakazo we-Studio 7 abasithumele imilayizelo yabo kuwhatsapp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Kwezemidlalo bathabe kamanzi te abakhulisa umdlali wenguqu uPeter Muduwa, yena osedlalela iqembu leSimba SC lakwele Tanzania. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Umqondisi weqembu lenguqu leAjax Hotspur okuyilwe likhulise uPeter Muduwa osiphambaniso Dube uthi uyadlala kwele Tanzania. UkaPeter kuveza obala imisebenzi yabo njengeqembu elifikisa iminyaka engamashumi amabili lonyaka.
Silokujabula okukhulu ngoba ukhulele kithi eZanel from 14 years edlala kuma-juniors waze waya wadlala la ku-Division 2 and Division 1. He's been looking for i-breakthrough yona leyo and silokuthokoza okukhulu ngoba bambizele ukuzodlala kubanga eliphezulu ukuthi laye adlale ku-Champions League. Yena uba ngowesine kwiqembu lethu le-Ajax ama-juniors. Ujoyina uDivine Lunga, uCrispin Machisi, Denzel Khumalo, okutsho ukuthi abafana esibaproducayo ngabafana ukuthi abaluhlonze abadlala kubanga eliphezulu. So siyazincoma and sibonga ama-coaches anjengogugu lethu Dlomo ubakhangelile from bezintanga ezincane sebezi bengabafana abakhulu.
Isiphathamandla isaqala uhlelo lwe-Serie A emdlalweni wenguqu yabasakhulayo. Umkhululi Mthunzi uthi uyadlala kwakamduwa emazweni jabulisa kakhulu ngoba engomunye wabadlali asebedlala emazweni abaphume kuhlelo lolu.
Kuthe ngo-2010 ngiqala ukukhokhela ngananzelela ukuthi amaqembu ethu akhona amanye ayewuthatha engathi umdlalo webhora seriously befuna ukudevelopa. Kube khona futhi njalo abanye engabananzelelayo ukuthi bakhona nje kwemdlalweni yokuthi bazilibazise. Ngasengisithi ngcono sibehlukanise. Sase siwanika amaqembu lokuthi elinye lizaba ngu-Serie A, elinye libe ngu-Serie B. U-Serie A lo yilokhu esingathi yi-Premier League yama-juniors mhlawumbe. Ibulawayo kuphela ele-Premier League eyabontanga abasakhulayo. Sagcina sesisiba labadlali abalohlonze abadlalela amaqembu akobulawayo. Abanye bahawukelwa ngamaqembu angaphandle kwakobulawayo abathatha. Abanye bachapha imingcele bayadlala phetsheya kwemingcele yethu. Abanye badlala emazweni.
Umthunzi Nguyo ke ngumnikazi beqembu le-MK Lions lapho uMduwa aqalele khona ukudlala lo mdlalo wenguqu. Phambilini ukuyadlalela kwakhe amaqembu agoqela ele-First Born, ele-Ajax Hotspur, ele-Bulawayo ye-Chiefs kanye lele-Highlanders. UMduwa uyedlala kuqembu leSimba esiyela kwele-Tanzania okwenyanga eziyisithupha. Njalo leli qembu lithi limdingele ukuba azodlala kulomncintiswano we-CAF Champions League. Njalo lilakho ukuhlela imthengi kuqembu lakhe le-Highlanders nxa engaqhuba kuhle kulomncintiswano. Ngiyimele i-Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Singekehlukani sihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umkhokeli we-MTC Alliance uMnumzana Nelson Jamisa uthi kungcono ukulandela indlela ezithatha isikhathi esifutshane sokuba abantu bahlale emakhaya eze-COVID-19 lockdown kulalezo ezithatha isikhathi eside. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.